azula ama wings ayiphatha njenge youth league anjenge women's league anjenge women's league aseqalisile ama province achiyechinyo aseqalisile ukukhuluma ukuthi hayi xa kumele sikhethe omunye umuntu ku congress yethu uqathekile futhi ukuthi sikukhethe njalo wena xa kuyikuthi thina sifisa ukuthi uye phambili ngomsebenzi owenzayo.
Ye baba Ncube ngamtshalo ngamphendulo sithi lapha uba umntuzi
lapha kudlalwa amadlwane uyawazi umdlalo lwani owadlalwa kusekugengulwa umgabe kugengulwa umgabe kwaze kwangena abanye abantu basitekela bezitshela ukuthi kumelwa ukuthi khona into embi iphume yindaba engabakhuzi umuntu omdala angezwa abantwana beganga uyabakhuza ungabona umuntu omdala ukuthi kufika umalukazana kube kukhuluma inhlamba okungabantwana kusithi lo hambe ethandana labantu kukhuluma kungemuva kume emakhulusini ku-athule ukusho ukuthi kuthuke nguye lingabarobha elibarobhayo elikuzamayo lapha yikuthi umuntu abe ngathi kuthiwa no ngabantu abamfaka ipresi ukuthi kahlale kunguye vele ozifunelayo. Siyakwazi thina esintwini indoda ithi sizeuqhatshile unuka ibisisithe kuhle nxa lisithi hayi sikwenzela ukudla ingathi ithi hayi bakithi nijahlile kodwa ivele ilambile lapha umuntu omdala ulambele umbuso walo wangena kuwo ngo-1980 uyawufuna udlala umdlalo wengqondo ukuthi abalengqondo ezikuthakathaka bazagijima lalokhu akutshona. Thina-ke siyakwazi ukuthi kwenziwa ubuthosi ufuna ukuthi nxa ngokukhalabe labo for power kube sokusiba ngathi ayi bakithi umuntu omdala ngabantu abamfotileyo ngabakhuze ngaphume kusasa ngaphandle nxa kuyukuthi akulamthetho kuzama ngaphume kusasa bakhuza athi stopile
ngobaintoyeyenzaye uba umntuzi ba umntuzi angena khonapo uba
ngobe into angaphambanisa ukuyinandelela yukuthi izanu p f libandla esithi yidemokhrasi abantu bavunyelwe kathesi meda abantu basusele ingqondo ezezanu p f yakudala owade kuyalisa ukuthi abantu bekhuluma into abazicabangayo so kathesi hayi umuntu inesifiso sokuthi yakwasi ukuvuka ethe mina ngifuna ukuthi umlahlangene khonaphana omunye la evuye ekhuluma akufunayo so lokhu kukhulunywa ngamawingzi engakhulumile ngabantu abakhuluma izifiso zabo ukuthi bafuna kube njani and laba bantu laba remember upresident into ayikhulumayo wayekhuluma ngekhongolosi eyezanu p f ka-2027 eyezakhetha umongameli owezanu p f ozahamba ku-2028 so lokhu nxa abantu bezanu p f benesifiso sokwenza lokhu izanu p f yona yiyo elethuba lokuthi wenze lokhu okuthi ithi umongameli yena uningaphi uzama ukwenzani usekhulumile yena umqondo wakhe ngendlela yakhe so laba bazama ukufaka amabala emlonyeni kamongameli ngabantu abaphambanisayo ngoba yena usezikhulumile ukuthi hhayi yena ubona kunjani ukhangela i-constitution ithi thini then abantu yibona ibabakhulumayo so asisakwazi nxa ukuthi abantu bayakwazi ukuthi umongameli ucabanga njani wayele ngacabanga ukuthi uzathini nekudink sila ama-platforms ethu thina njengebandla siya ku-annual conference ebulawayo khathesi ngo-okthoba lapho esilama-platforms lapho umongameli akhuluma khona le bandla lezanu p f umongameli kaye kayenza i-press statement ephendula ama-wings ezanu p f silanayouth assembly sile conference ezanu p f silamathuba le ndawo eziningi lapho izanu p f ekhuluma khona ayisuke ukuthi sikhulumela kwenkinto kuma-radio lakuma-newspaper ukuthi abantu bethabe bezithizela njani so i-wings ama-wings wonke ayephathi akhuluma kukhulumayo nxa umongameli elesifiso sokusiphendula uzasiphendula through the official administrator nokuthi kumedia ngendlela eliyifuna ngayo
ye Ncube nangomntu siyakhuluma la
kumele ukuthi khona lithembakale entweni elizikhulumayo lakhona kuzanu kanti khona ukuthi ngemva kokukhokhela isikhathi eside kangaka even khona kuzanu wayebizame ukuthi abe ngupresident because esikwesabayo yikuthi kulo mthelela ingesikhundla alaso loba engabe kungufakwe mbani kumbe nguwe omfakileyo ngesikhundla alaso akake afake isiko lokuthi khona umbuso kayisiyo into yokufela kuyo.
Siyakuzwa kakhulu Ncube babhala ngamatshani khonapho-ke
sometimes izinto ezinhla zila-term limit okwama-term limit lokhu sikufunayo yinto ebhale ephethini okuthi nxa sifuna thina njengezanu p f ukuthi kutshintshe kwama-term limit siyakwanisa ukukwenza but we don't want to put a-term limit entwini ezinhle lokhu ngabantu nje abakhulumayo kodwa thina sithi abantu bezimbabwe khangelani ibandla lena elalikhethayo sizayenza into zonke ngendlela elasikhetha ngayo sile conference ebuyayo ezakhuluma ukuthi abantu bezimbabwe batshona ngoba every word izabe irepresented in that conference so thina sini sindalo ekuthini hhayi upresident wethu umsebenzi ayenzayo siyayibona ukuhle akwenzayo siyakubona asekwenzile for the past 5 years njalo sinesifiso sokuthi sikrejise siya phambili esihamba ngomsebenzi wakhe okuthi lizwe lakhiwa ngabanikazi thina yithi abanikazi siyathi ilizwe lethu senze siye phambili okwakuba ngumsindo lo ku Facebook la ku WhatsApp lo kakusincedisi okusincedisa kakhulu ikusakhe ilizwe lethu sisiya phambili umbuso wethu ube ngumbuso ophakamisa abantu lezingqubela phambili ibe khona abantu bebe ne-development imisebenzi ibe khona izinto zonke zihambe kuhle ngendlela ephakamile nothi ukuthi umali uphela nini umsebenzi kumbe ubani uphuma nini emsebenzini asikho kungasincedisa njengelizwe lo.